limkotelo kanti inkundla ye-LDNC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kuzohlangene lama-57s akhona elizweni. Ye ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisele lilokhe linjalo. Okungezeleleyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Kube njalo kulaba babo besemakhaya, ihlanganiswe le mali e-rural allowance. Phezu kwakho konke lokho kube sekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So iyi-special allowance ke leyo mali.
Okutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sikile. Kanti zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nyanga phela eyazo ivele ihlezile i-rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance. Kusho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sisikhangelela leyi 17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuza umbuso ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngesokuthelelo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kakasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.